So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlazi inhlanu kumpandula 2021 ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha we COVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awungatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esidugwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Asibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200 million asebebanjwe ngumkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDr. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho khona okubesenza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenza isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZukho sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kozupho ubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abantu ngesikhathi. And sinanzelelana kule curfew futhi, I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele ingacabangelani. Yabona khathesi nxakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi yiko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingase kuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela. So yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali, ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiwa abantu abakuthwele ibhuri lapha, akuyasiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock somele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa bakuthwalela ubhulo kuzukwena lo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikhampani engela mabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi uqonda edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthina Sinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Yona iwange iseMathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ndamathendele angamakhulu namathini amathathu.
Ye, akusitele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye nesunflower. Amathende lawa siwafida ngokhona kukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathende lawa asala esidini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuthi engalunywa, ngoba njiwalibona sefensi iyisensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufunwa kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awushiyananga. Wona futhi njalo kathanda imsindo, afuna ebe yodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathanda imsindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzila, izigu zamaqanda, izisenzila, izigu zotshani, izonelezi engayenza khona, lapho abekelela khona, lapho abekela khona izigu zonezi. Kanengi-ningi amathendela abekela ndawonye.
Nga ungathi njengami njalo ukuthi ngingangishiya nje inamba efika ithumi nanhlanu kumbe amathumi amabili 20 yo namba njawuthiya. So ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amaduna ngeke sika zelzi ithumi elilodwa nanhlanu ikhulu. So onke la yi-15 abebekela khonapho endaweni zomuzi lapha abebekelwa khona khonapha. Then ngikuthi kunjalo wona aqala ukubekela kunyanga kaLwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kaLwezi ekuma ngumfufu lapho elima khona izulu. So wona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu. So kathesi namathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana. Abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo nathi athi i-first batch yami. Then kuthesi ukubamba uFebruwari kazenza amathendele afika 100. Then kuthesi ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezibathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya sebezothenga. Yarona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu Sibili, kukhanya nganzani isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Bhonga uphosa nje amafitshane khonapho.
Amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi. Nga ufuna ukuyiva ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani. Especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kaJanuwari. Nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months. Yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemabhandleni besixoxa lomnumzana Tino Sinkomo ohlala eWange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okhokhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngqi imingcele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokudelela umthethwandaba. So we see Kati says a masigo.
Sinana masigo,
sensible man.
Hello, Baba, I'm cool.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzelikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengu lwakhumalo lenhlanganiso ezijiyeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengu lwakhumalo wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi uBulelani Lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzelikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. Kusibhayi. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela uMzelikazi kaMashobane. Yinzalo yakhe lapha uBulelani kaMnitsi uNcwezi kafana ufana kampanga umpanga kanjubunjubekalobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu kithi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka emthwakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kamathobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingathi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele lamthatha yonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, akangafike okwabacindezela bafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina boNcube njengobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhekela Khumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe eMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlalwe phansi kukhulume ubukhosi. Akuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswani ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Izwi lelidume ezansi baba nomthetho kuledalo zizwe batshintshana izambuzi bathi bukhosi bomzilikazi ohlabalala ngonyaka lwamagoyekhwetha esizweni enkosini yamalele.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihloko zenkosi ezithandekileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ubungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1, 2, 3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. Likhuluma indaba njengoba injalo, futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngalokho kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisiko ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla lapho sibale khona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa gakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi laba singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa ke benganikwa lokho okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhulekeni babathixo engcweleni sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlelela sukela manje uzobona phakade amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingani chona njani umthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sixoxa lo mtaka mamkandla umsizi K usanda ukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi Find Me usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen. Ngomega Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K nya kwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Is zilukandaba sikuhlelo lwabacha silomsizi K umdaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, putum lilo gaso. I've always been hot and out of control. I promise these swings got my man she's up and tennis up man's never bad parties. But you better me not got in Zenza back. Bang his Zenza, young his Zenza and Jack. Buy a delay, but
in Gomegam Sis K, Uting Ogwagiti, Loku. Bafo Chela Uzulu, Oguneng, Nalengom.
Ibi official single, Gam Sis K, yes, Billy, Ngomnyaka 2021. Bengi Kia. Ngalesi sipho engilaso esokuhlabela. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza. Loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona, ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi gciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo Mrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiye ke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection. Oliver Lesayo ikama ngu Mike Gove. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas Texas kumbuthano Wezim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal.
So nichove njani akusitshele?
Ah siya performa namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose sisipromote into zenyarazo. Izola de kungeke gospel lapha dok performa khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile. And then namhlanje ngidindindi.
Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule mculo ompu ngathi ule ngoma entsha. Akusitshele ngayo sathi.
Ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Batshela abantu sibili ukuthi bayilandele
okay. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCore and i-video ningayibukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhaletit
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release yashiphume kodwa ingoma ithi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not bebe mbona njalo nsuku zonke bona bebe mbona njalo When I love you, better love than jalo. I'm a long way. Thank you very much, yeah.
Lo ngusandra ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kule Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.